Izakhamizi zeMathabeleng South zithi zifuna uhulumende ozangena azinakekele ngokuthuthukisa impilo yabahlali bemaphandleni hathi kukhangela emadolobheni okudlala inkokheli eningi. UMnumzana Thembi Nkosi Ncube oyisakhamuzi senkazi eGwanda North ulandisa ngalokhu athi kumele kwenziwe emaphandleni.
Thina into esiyikhangelele yi-development yokuthi kudevelophe ezigabeni la u-MP yena lo khona asilweli ezintweni ezingayisizo sikhulu simqondise ey'ndaweni esizifunayo phakathi komuzi wethu wona lo. Into esiyabe siyifuna imigwaqo igredwe, amadribha abe nemithi, nxa kuholisa kakuhola umuntu wonke, kumbe i-welfare nxa inika kungayisiko ukuthi yizalukazi kuthiwa i-welfare inika abantu kungakhethwa kuphiwe wonke umuntu okhona.
Uthi njalo abantwana ikakhulu amantombazana basengozini yokudlwengulwa ngoba izikolo zikhatshana lalapho abahlala khona.
Andibona ukuthi uqalisa ilayini ngaphansi le, abantwana bombana bale secondary one kuhambe izwi yokuthi ngqe ematshetsheni i-secondary one umntwana uyasuka ngo-4 ekuseni, kambe yena imicabango yonke kade efisa esikolo kade kufunda angafike sekwazi ngalo ukuthi uzafika revising ngenxa yokukhatshana bezikolo. Lakho siyafisa ukuthi kube ne-development enjalo esigabeni sethu ngoba abantwabethu bonaba abanye bazobabanjwe bebhinywa khonapha ezindleleni ngenxa yokukhatshana bezikolo.
Umnumzana Promise Ndebele odabuka ekhalanyoni ePlumtree uthi bathole amagabha abuzayo emaphandleni.
Sikhangelele ingqubela phambili impilo yabantwa bethu, sesibe nesikhathi eside sehluleka thina empilweni nanithiwa sibe ncindezelo okuthile, sesikhangelele imuli ephansi abantwana kuthi sesiwukhangele kakhulu kabanzi ukuthi hayi abadala laba mina ngombono wami bona ngisebekhulile. Ukubona nje kwesinye isikhathi kusuka lento okuthiwa lelifu empilweni, umuntu engakhulu uyakwazi into zakhe nika abantwana ukuze abantwana besayele ukuthula. Xa usukhulile ukhulile sesibanjwa amehlo khethe kwinjathi sethi kuthiwa kuvusa izibhorane lapha sisengithi xa sesivusa izibhorane kuvusa izibhorane ezintathu kuthi sesisafikelelwa akusababoni nabantu baselekhe bahamba banyamalala.
Umnumzana Lidion Moyo oyisakhamuzi seNgwizi uthi kuyadinga ukuthi uhulumende avule amathuba emsebenzi ukuze abasakhulayo bathole kokwenza.
Asilalutho ongazikhangele, so singakhangela thi olu sigcwele thina izigebenga zibuya kithi esizizeleyo just because kungela msebenzi. Thi ngezinye indlela sabungela i-development but sikhangele ukuthi anjengo-2023 okwamanje kungaba la ma-changes. Mina i-hope yami ngitshela khona lokhu ukuthi otherwise lethu okwamanje kungasitshintshela sibe yikusasa ngoba abantwana sibakhangele but abala-future so far.
Umnumzana Themba Nyati esingesakhamuzi seNgwizi uthi yena akasela themba lokuthi umumo uzafa walunga eZimbabwe.
Uthengisiyele sabe sizama sibili namthathu de kakhulu empilweni nanjengami nje swanza lezisebenzi sombuhlungu sibili ngobuso khona ukuthi ngasazama ukuthi sibe ukutshintsha besizwa nje kwezindawo tatitiisithe yathithi sinze mhlawumbe ngoba le-change ibhalisi yathithi yathi tricile nithothi kuyafana sesibuyela futhi kuraphana futhi sesindlela abantwana sezozisaula ukuthi ngazozngezela ntwana sokuzinto.
Kusenjalo induna uMasendu uSilindilize Dube wobulilima ngalele nduna onyanga zonke Mabuyane uBuyane Ndiweni weMatobokhezi bakhethwe ngezinye induna kuthange kudalo lwesenethi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.